Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge lelithuba engiliphiwe nguTanonoka Wande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo. Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio nale. Iradio nale ilethe imali eningi elizweni, ilethe US dollar eyo ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekwobulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna eziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigqingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi uMnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaigning managers eZANU-PF kuma rural areas. Lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshe le traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu azingeni, azisapoti amabandla ezepolitics. Osobhuku, omlisa, izinduna, zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Afrika, izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners, izinduna zaziphathekile. ile almost 4 centuries back khathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi kwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo.
Manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho?
Kuluhlazo eZimbabwe, kuluhlazo kuSadak, kuluhlazo kuInternational Community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziprize imota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani. Hatshi, thina asilahli themba, abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela iZANU PF akulanto ezaba khona li your vote is secret silinga vele livote baluze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasotsha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta. Ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu, umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi kambe sesifuna kubuyela khona kuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle. Hatshi, thina sito kungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi bayethe abantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela iZANU PF yodwa sibone ukuthi bazabambana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota,
imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo. Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla le-CCC uluhlu lwabavoti olwe-electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla le-CCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenze umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona, kodwa angikuboni kuliqiniso. Bayenze imihlangano nsuku zonke badla inyama nsuku zonke bahamba behlaba ezinye izinyama lapha, ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo kakhulu babezidla inyama bemzana ukuthi babedla inyama abanye bethanda isobho njengoba injalo ingaka konke khonokho kukhona. But okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC, i-CCC yes ichiyena kakhulu lenini leZANU PF ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizo zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli. Kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ozilethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again. Uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu, but yona i-CCC nxa ngiyikhangela iparty naleyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election. Indaba engakhona bayi-concerned ngama-structures abo belungise ezinye izinto zabo bekhuluma ngezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC. Ama-party maningi ngapa-party isiphethayo kukhetho lolu. What is so special nge-CCC ukuthi si-entertain i-CCC ngeke the expense of amaZimbabwe yonke.
Naso baba uBhebhe kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla akula kuvinjwa elikwenziwayo.
uyabona vele ungavuli joini zani uyakusayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga ungalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba into lezilaka ku-WhatsApp ziyaphuma incwadi zamapholisa zibhalile ukuthi i-meeting is declined so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga ngoba nxa esekelomuntu sikuleyo zimbabwe ofeth defend into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje nakini enkayile kufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nasathe kwezinye indawo so ukuthi sithome sikhika imbuzi ukuphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha abantu bahamba ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into ongayisiyo elize okwesibili umali bami ukhuluma ngama-structures ngiyakwazi ukuthi kutele into okuthiwa i-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english word esokuthi kulo-chairman lo-secretary lobani bani lobani bani uthwale i-executive no i-structure ngabantu ababe begutshiwe epathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo
Baba Kaule, abaningi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle. Imigwaqo ifile impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi?
Awu umbuzo omhle kakhulu lo Nkomo, umbuzo omhle kakhulu ngicela Nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibe iphume njenga khonoko engiyibeka engizayibeka nayo. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyambaba uthi ethatha umbuso komngabe wathi ilizwe libe lishamale libe lifile. Umkhono mubulele phansi ubhazalele. Ubuvuswa umkhono inkomo echubayo. Akuthathi inyama elilodwa lokhu kukwakha yenza umnyama esibe nawo ukuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni saphuma ku-COVID Nkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia impi le-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalise izinto zonke zoke eziningi khangela kabe kuma-countries alama-economies ade kufika njengabo-South Africa into kasisafani into nozizinto kobo-South Africa enimuma usegcekeni konke kobo-Nigeria kade ngikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo levini lalapho khona lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kathesi izinto zinimanzonzo ngomumo we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba iZimbabwe layo ingxenye yakhona iZimbabwe layo ingxenye yakhona iZimbabwe ihlangane lobunzima bolobo i-new dispensation nale sikhuluma ngayo ikhokhelwa ngumnambakwa ihlangane lobunzima wokuhlangana nokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China ukonomi zabo-China aphanje nje yi-COVID silwe singene lapho futhi kakhane sesingena ku-Russia ne-Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kathesi even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu abasivoteli abavoteli iZANU PF ngoba iZANU PF yiyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodlileyo sesifika ku-new dispensation kathesi
Baba uBhebhe akuyiphethe kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC
okwakuqala tingabili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better ngezinye indlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizalibe khona ngo-1980 ngo-1980 sithathe ilizwe leli ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain nabo-US sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa futhi kusukisela ngo-1980 kuseyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID owabulala ilizwe ngubani owenza ukuthi sibe sesimeni sona sesiliswa ngubani yivani yakho so thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo abehlulekile bonile sizalungisa khonokho ababonileyo yikho sithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele yiyo esithi sizawalungisa
Alo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule kungqoqo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odlule uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwe zulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBeitbridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli izindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila weDede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usuyingozi.
Eviforce uzaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukhobo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls. Uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini balalawayizwi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonale iBulawayo Victoria Falls. Ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelo lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye baye bedriver alenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe. Manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi irodi yabo iphethe okungakanani akuniki picture e-writing ngelizwe lethu. Ayisafuni ukuthi benze okokuphesha, sifuna a complete overhaul. Ukuqalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare Road. Ingafika kustandard lana lathi sizafila at home, lathi sizafila being citizens of this country. Okwakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende iminister, especially minister of transport, hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani, bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa iroad le. Kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road race ibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyakala abanikazi, ingakwazi ukuthi manje i-road yona le izayakwalobani. So ayikhangeleki kuhle. And umhlulo wamaNdebeleni lapha ye-road ebhizi ukudlula ezinye i-road ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi. Ama-roads amaningi avela koBinga kumbe avela kwezinda ayabejoyina avela koCholochi bayabejoyina yona le iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy Irodiyanale is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa Irodiyanale. Irodiyanale ilethe imali eningi elizweni, ilethe US dollar ephilisa abantu elizweni. So such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa Irodiyanale.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngeyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi?
Iroad yonke from Insuza uzoyobamba edolobha lewange uphuma ekhilo ufike kuma plaza namadumavisa ngale. The road is very bad, is very bad. But endawo umele ukuthi abahamba lamatraki amakhulu benanzele kusegwayi gwayi amapotos angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka khona ngale gwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards Falls. Iroad very ilimele. Ayiwama ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzelele zona lezi ndawo. But amanye amapotholes abe lapha likhona 4-5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi. But at the same time zona lezi ndawo engizishoyo ogwayi even kogrambila kuyenzakala ingozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima, ukansila weDede obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eDede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa mkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi liludaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ivuka njani balaleli be Studio 7 ndivuswa emuhla nhlamahlanga osebutswana eFrancis Town kuthaza bonke abantu bakithi bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregist ukuvota. Please ngiyacela abemalunku lapha elupani abahambe beregist ukuvota ngobuningi landikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana lomalume uPaul Ngwenya lonkomo RJ lomankomazana umkakhe lo Mosco lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo Mdala Ndlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ngokuregist ukuvota ithi ngiyabonga ngegama lenkosi lo baba esishawini ngalelo usulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregist ukuvota yimi usobhuke lo uhlanhla mahlango osebutswana eFrancis Town ngithi ngiyabonga.
Libonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo nguJoshua Moyo. Bengicela usizo bengicela usizo kakhulu silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselukampa kwamaphahle kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba so kasayazanga ukuthi ajike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo ulahleke ngeTuesday akabonakali. Siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enze ngakhona ngendlela zamaphepha akuthiwa ngama-special permit. AmaZimbabweni mayephelwa yile-special permit manje abuyele ekhaya ngale umnangagwa owathembisa ukuthi uzabanika ukugcizwana lwelendi. Umuntu uzofika ngale ekala ngisho le nkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lendi? Uhlupheka ngapha eGoli, uyehlupheka futhi back to ekhaya ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe bezizogcwala la South Africa 10 years down the line. Sibemele bubuyele back bengela lutho. Siyathola leyo zanu PF government lokibusa iyafika ibenzelani. AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla anjabo TCC ukuthi angiboni ngabe thoka kuphi TCC ngabe kulo umnotho usakhalela iphepha leSouth Africa ukudosa afuna ukusebenzela eSouth Africa. Wonke umuntu ngabe uyavuma ukuthi sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu. IZimbabwe kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethwe uSmith, iBasket of Africa. Ayile ndlela izanu PF elokhu isazitshela ukuthi imele ibuse mbe iRig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections iTCC abazama ukuthi befaka izibuko bebone ukuthi ukhetho lungaqilibezelwa lungarikwa ukwenzetha amaZimbabwe akwazi ukuthi akhululeke.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli, mbingelele kakhulu ibandla lelithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane beregista ukuvota noma nje izekhi senze into zazo esiyibona ukuthi vele support izanu PF. Hayi sikukhangele konke lokhu but vele ungazi uyenzeni izekhi, ungazi uyihambise ekhodi kudlala ngesikhathi ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zanu PF. Izanu PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela ababe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithole nzima ngezanu PF thina njengebandla le Triple C izanu PF kayisidli lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi izanu PF siyachive ngabantu ba more than 2 million kapa sifakele ama reforms lapha na besiqhubezele izanu PF thina izanu PF ayisidli njengebandla le Triple C whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli thina siyakampena kasidlali njalo abantu bajoina ku party I Triple C ungazi ikhulume kube njani Triple C ithandwa ngabantu I Triple C iyandelwa ngabantu abezani bengazibambe ethwala abantu egwiri bebe bezoregister kobulawayo ukuthi bayavota basoze bethwala abantu kobulawayo more than 3000 ebulawayo Triple C iyathatha ngenkani iyathatha kobulawayo laphana so abantu kabakhuthale beregister ukuvota akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalo mhlaba xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali kodwa nxa inkosi ithe yathanda uzothwa ubulawayo ebunyoni into encane so asikhuthaleni singadeli ma Triple C ngiyabona
hello basakaza bahle bakastudio siyabonga ngiyabonga izinyo zelindumezo ngibonga kakhulu le news esizizwayo imihla ngamalanga ezicajileyo ngapha ekhaya eZimbabwe naliyazichaza hayi ngibonga kakhulu qhubekani indumele inews bakithi ezekuseni kakhulu
yebo ngqongqongqo kustudio 7 hayi siyalizwa ma-studio 7 impela siyajabula ngehlelo elisenzela zona mna bengithi ngiyengikhale mani ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna nabosindisa nabosobhuku basobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba okungenani ngani nabo phela nabanika amabhasikili ngoba nanku siyabona iy'nduna zinikwa imoto abosobhuku bona abancane ibanika amabhasikili labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 induna ibona kanye ngomnyaka idlele ngemoto nje izihambela imoto kodwa osobhuku ayeli banika amabhasikili siyabonga mpela abantu bakithi hhayi ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka
ye studio 7 studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyabonga izindaba ngizwe inkulumo athi ipaulo ngupresident wasezimbabwe emasoli mnangagwa lapha epaulo ethi ye abantu abasekole kababuya ekhaya bezolima selukulo mhlaba inkalakato sebabekile wona lowo mhlaba sithi kawunike abantu abasekhaya silabafoto abahliziyo ekhaya bangasebenzi abangela plani baningi kakhulu abantu abangasebenzi iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya mawungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensini awula msebenzi yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhanola iziboko so sithi thina manxa kulo mhlabathi lo khona okade utsho umnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya thina kasiyekile kancane hayi sikhathele ngokutshelwa manga ngobomnangagwa hayi sezogaya amavoti ngendlela angasiyeli ubabayi hayi baba sicela ukuthi usixolele ngamanga hayi thina sifuna into ezileqiniso phakathi na-2023 sivotele i-MRA hayi sikhathele ukuba sihloko sitshelwa manga abantu bempumalanga ngibonile amakhandidate ezanu p f afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ngikhulume abantu besishoneni kuphela bazamela abantu bobulawayo lapha umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo uyazazi indubo zabantu bakobulawayo hayi madoda sivukene emaqandeni lo ngayibona i-MRP ukuthi ilosizo ebantwini usazoyibona nalitshela sibili
salubonani studio 7 salubonani basakazi abahle lonke ngiyalibingelela onke ngiliqambe ngamagama lonke ngithanda lonke ngimsakazo yenomuhle indaba elisinika zona sondani lezimbabwe mina into engilesimanga ngayo bakithi international ayitshele umnanga akakhiphe uzikhala ejele abakhiphe uzikhala shejele layayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emele izengezawesi bamvoteli abakhiphe uzikhala upanitshelwane okungaka ngathi zani yabona ukuthi uzikhala ustrong jithi uzikhala ustrong babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngoba uzikhala kulesipindi sokukhuluma kayisani abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhuluma nabe-Triple C uzikhala lokhu egcine ejele engenziwa lutho mnakako kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi mnakangikwazi ukuthi bafuna ukwenzani nxa bengathi bona bafuna ukuvotelwa abakhansela nama-MP bengala president upresident ozavotelwa lapho ngumuphi bavotelwa ezanu-P F vele bazasebenza lobani nxa kuthi iprezidenti bengalayo umthwakazi ayengafuni ukudistepa abantu kayekele abantu bangene kwi-Triple C bavotele i-Triple C uzesikhiphe izanu dinwe thina izanu shuthi bona bachazwa izanu ngoba nxa besiplinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP kuzasiza ngani ngoba izanu zagcina iyaqinasingasawinanga izanu icini lokui-impower izanu ngaba-impower sizakuyanga izanu isihlukuluse kangaka akula lutho ezimbabwe akula lutho sikwazi ukuthi singenze njani uyidlala layithi khona napho athi sizulalini kahle labuke izulu sokuchamabele inkukhu ziyadura ezitolo kodwa abantu imthwakazi okuyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bemthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ku-Triple C yabo
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.